indaba elizele uPresident Thamisa akayicabangi njalo kayiboni ngendaba elani laye okuqakathekile ukuthi yena ubona ukuthi uludaba lwabantu beZimbabwe udaba lo-economy udaba lokuthi lizwe libuswa ngendlela etheni ngakho-ke abacabanga ukuthi lokhu kungoPresident Thamisa ofanele ayenzeni kumenze lokhuyana bayazi bazimoshele isikhathi ngoba iqiniso lokuthi umkhonomi weZimbabwe yiwose uzimeni kanje uPresident Thamisa akalanto aseyenzile okwenzakalayo ukuthi izalo iyehluleka ukumaneja ezomkhonomi.
Ye, mase sikhangela-ke baba Sibanda bayakhuluma sibili ukuthi nga yena uyathiya sibili zompolitiki athi sezimisela ukuba umuntu weZimbabwe abe sesebenzelana lomnangagwa. Nxa engasebenzelana lomnangagwa engasebenza eyini?
Abangazi ukuthi bazenxa besidalathini zepolitiki befuna ukuzaba futhi leyayayisefuna umgabe ngo-1983 one party state i-constitution yezimbabwe ivumelele loba ngubani oyisizamelo salelizwe ofuna ukuphatheka kwezombusazwe ukuthi aphatheke kuyinto ekhuthazwayo ngakho-ke angazi ukuthi isisuku sekulomcabango sivela ngaphambi sengisela ukuthi izalo lokhu igcwele nje ukufuna ukubusa ngodlame abantu bengavumi njalo ingasebenzisa isisekelo sombuso.
Ye, phela bathi yini elenza ukuthi kugcine kungasela amafutha ezimota? Yini eligcina lisenze ngathi isinkwa phela sesikhuphukile intengo yaso? Kuzobuya lokunye okutshiyeneyo bathi vele yini akulomunye umuntu ungathini ngakhona?
But nxa izami isazi njalo icabanga ukuthi uPresident Thamisa ngowenza izinto zonke kuleli lizwe ukuthi zibe khona kumbe zingabi khona kungani ingathiyi uPresident Thamisa enze lokhu akukwanisayo phela nxa ekwanisa ukwenza ukuthi into zitholakale kuthi kutiyelelisa lokuthi into zitholakale nxa izanisa labantu bezimbabwe kayiyekele uPresident Thamisa abuse ukwenzela ukuthi kube labofiwe labo labo bani bani njengoba besisho ukuthi konke kwenziwa nguPresident Thamisa bangatshayi inja inja besisho umphini.
Ye, kodwa siyabona phela ukuthi bangenge babhonge uthiya nje umbuso baba Sibanda. Kuyamele phela nto umbuso kawuphakelwana njengegwayi phela kuyalwiswana lapho pho-ke ubona ngani kungasetshenzelwana njani njengoba siyenze ukuthi laba zenkonzo phela bazama ukuthi lisebenze lonke.
Akuzanywa ukuthi bachiye umbuso kuzanywa ukuthi balandele impumela yokhetho basho ukuthi bavume ukuthi uPresident Thamisa ngowaphumelelayo owakhethwa ukuba umkhokheli waleli lizwe ngabantu baleZimbabwe ama-results akhona yarabhidesa babawafihle khona kungasenani uPresident Thamisa usenike esithi 5-point plan eyokuthi khonokho kufanele kwenziwe kube nengxoxo ekhangela izinto zelezo eziyisithupha zingakhulunywa kahle zilungisiswe uPresident Thamisa iyazi ukuthi umkhonomi welize nezinto eziningi ezihluphilize lethu zizabe sezilungisekile ngemva kwaleyo ngxoxo.
Kodwa singathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa kakadobha ucingo wafonelana lo mnumzane uThamisa ngakhonokho konke okuhluphayo njalo kusebenza ndawonye uhamba njani baba Sibanda?
UPresident Thamisa uchilo ngolesikhathi elidlulileyo ukuthi akukabi lokukhulumisana phakathi kwakhe lo Mnangagwa uPresident owatshontsha ukhetho ngakho sikhonapha ekuthini kusiyafika leyo langabe kungakabi le nto esiyenzakele.
Kodwa liyafisa yini ukuthi kwenzakale okunye okuyinto khonapho?
UPresident Thamisa sekhulume kaninginingi ukuthi le 5-point plan yakhe eyengxoxo phakathi kwabantu bonke abaphatheka kwezombuso izoko leZimbabwe lezangomnotho uthi yena kudingakala ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe kwenze ukuthi silungise njalo kulungise izinto ezimbalwa eziyisithupha ezihlupha ilizwe leZimbabwe.
Ye, kodwa ubona ngizani kuzalunga yini?
Hayi, ngaba kungalalelwa isixwayiso sikaPresident Thamisa kusho ukuthi into zizaphanga zilungeke kungasikhatshana esekangako.
Ye, sizokuthiwa-ke umnumzane uThamisa uyafisa lokuthi abe ngu-Prime Minister welizwe leZimbabwe. Pho lina lithina ngakhona?
UPresident Thamisa usetshilo kaningi-kaningi ukuthi akalasifo esinye ngaphandle kokuthi enze lokhu akukhethelwa luzunguzulu weZimbabwe ukuthi akwenze angene emsebenzini abephiwe luzunguzulu weZimbabwe ahlele iy'nhlelo zikahulumende njengomuntu owaphatheka ukhetho njengomkhokheli welizwe.